Well, eqinisweni ukuthi kulokunanzelela lokungathi lokukhonona kwezakhamizi zakobulawayo nxa sikhangela indlela indaba yokwakha egodini isikhathi esisithethe. Siyakhumbula indaba liqalisa ukuthi iminyaka isiminengi abantu bekhangela ukuthi ngali project iyaqalisa. Kodwa eqinisweni lanxa kunjalo akutshengisi ukuthi kulesiqhubu esikhulu esenziwayo kwakhena. Esikuzwayo ukuthi kwe waba lohlelo komunye umsakazo lapho kwakubizwe umuntu wesithi council, kwabizwa lo muntu oyebhupra owayemele izakhamizi, kwabizwa la yena lo developer ubaba okuthiwa ngumoyo okwakubuzwana ukuthi kanti uhlupho lunga umoyo wakuchasa ukuthi hayi ingxaki ababelazo engaleze ezemuva ngale lezinye zokuthi indawo lezi ababesakhakizo indawo ezazi labanikazi okufanele bacale banegotiate ukuthi bavunyele ukuthi badimolishe bayakhe. Wathembisa ukuthi hayi khathesike bazahamba ngesiqubu. Wathembisa njalo ukuthi phose umnyaka usuyaphela ifase yokuqala iyabe isiyenziwe yaphelela. So ke yikho sikukhangeleleyo lokho. Unfortunately indawo leyana ivalelwe ngamazenge. Kwesikhathi nxa udlile obungananzeli kuhle, kodwa ke njengoba sinanzele ukuthi indaba liyindaba usubuzile lathi sizayilandela ke siye zibonela ngathi amehle ukuthi kwenzakalani.
Manje ingxaki zona lezo okuthiwa zikhona zingazibangelwa ngezombusazwe na, njengoba kwake kwaba le nkulumo phambilini kokuthi kukhuphiwe itenda yokwakha leyo bhilidi?
Well, ingxaki ezazibikwa laphana ngolo owayephethe udeveloper umoyo wabika ukuthi okokuqala baba lehlupho lokuthi bewina itender leyana bebeyinikeza baqhube besakha ukuthi labo babengakatshelwa kodwa bagcina sebebala emanyezipepheni. Wahle wathi into yokuqala abayinanzele yaba lohlupho. Okunye futhi wasebe ukuthi ingxaki ezikhona yilezi ezokuthi kulama buildings abekhona laphana abanye abantu ama-private buildings, so kufanele lawo abe adilizwe ngokunye wabathathela isikhathi ukunegotiata khonoko lezo zi. So ke kodwa ngendlela abikangwalezo ingxaki sezedlule babona ungathi khathi sebezahamba ngesiqubu. Kodwa nxa sinanzelela kwakungakhulunywa kakhulu ngendawo ngezombusazwe kangako, kodwa ke singeke sazibalekela ngoba vele zihlala zikhona lanxa yena engazange aziveze usegcekeni zijala ukuba khona nje lanxa ziyabe zicathile.
Bakhona abakhala ngokuthi isigaba seMatabeleland sikhangela la kobulawayo akuphumeleli okuyaba kufuna ukwenziwa ukufana le la khona lokhu kwakhiwa kwemall kubangelwa ukuthi kungani isigaba siyabandlululwa. Likubona njani lina khona oku? Ngakuliqiniso na?
Nxa sinanzelela ukuthi ukuncindezelwa kwesigaba njengoba usitsho lokwesi-marginalization akula mbuzo kuloko. Eqinisweni siyananzelela sibili ukuthi kusegcekeni ukuthi umganga lo emaNdebeleni ongenisa lobulawayo phakathi. Nxa sosiya ekuthuthukiseni kwesigaba lama projects aqathe kuleyo kulokuncindezelwa okuthile uzananzelela into ezenzakala komnye umganga emashwandle kusiyale ngapha kungahambi. Sikhathi esikhuluma kanje ibulawayo ilohlupho lwamanzi, kodwa kule ndaba yezambetha water project esile minyaka kukhulunywa ngayo kwenzakala lutho. Kwayishangani dam yasibuya layo phakathi kwakungathi izathu zokuziza phela iminyaka isidonsa sikwazi eminyakeni esimingaki, kodwa kwenzakala lutho. Konke lokhu sekugcina ukuthi kuncindezelwa and idolobha engelamazi ama-investors alibi khona kuyindlela yokwenza bomsingatholi ama-investors.